kwaku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili ziku 1 nazibandlela 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga abo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Amapholisa athi inani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu lekhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo. Izizalwane zeZimbabwe zamukela umnyaka omutsha ngenjabulo ziveza imbono ehlukeneyo ngezikukhangelele kuwona lo umnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga wabo awasoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo zonke abakhalaza ngazo. Umkhokheli wenhlanganiso le uDr. Elias Muzoremba utshele iStudio 7 ukuthi semtshele kaningi umqatshi wabo uhulumende ukuthi bona bafunani sibisibili okugoqela ukutholiswa iholo ngedola leMelika lokubunjwa komumo osebenzeka ngcono ezibhedlela. Isimanga ukuthi kuko konke abakhala ngakho uhulumende akatsho lutho emizameni yokulungisisa lumumo, kodwa uphonga ukuthi babuyele kuphela emsebenzini kungela kwenzayo okubambekayo. Amapholisa athi inani lababhubhe engozini zomgwaqo ukhefu lekhisimusi lomnyaka lehlile nxa kuqathaniswa lenani lomnyaka odluleyo ngesikhathi esifanayo lanxa inani lengozi liqansile. Kulabantu abayisikhombisa ababhubhe izolo kobulawayo lasemaswingo engozini zomgwaqo. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba wethule umbiko othi kube lengozi ezedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu i-1590, kodwa sikhathi sinye ngomnyaka odluleyo kwase kule ngozi eziyinkulungwane lamakhulu amane i-1505, kutsho uCharamba. Kodwa inani labalimeleyo kumbe ukubhubha engozini lezi lehlile kancane, ngoba kulabantu abangamakhulu ayisithupha 664 ababhubhileyo kulona leli ikhefu, kodwa nyakenye isikhathi sinye kwalimala abafika phose amakhulu ayisikhombisa i-675. UCharamba uthi imbangela ingozi lezi iningi lazo ibangelwe yibuchapha babachayeli. Sixoxele sinye isihambi esiyisakhamuzi sakobulawayo unkosazana Patience Sibanda othi isikhathi sekhefu ayisiso sokuvakatsha ngoba ingozi zomgwaqo zibhahile.
Ukuthi ngodriver abadakwayo asazi njalo, kumbe lakho ngabe kuyizimota asazi futhi njalo, kodwa hayi abasevisi kutsho ukuthi izimota.
Kuyini okungenziwa ngoba sake sezwa abantu bekhala ukuthi ama-roadblock usemaningi kakhulu, kodwa abencedisa yini ukuthi kungabi le ngozi eziningi?
Ama-roadblock hayi, akula ma-roadblocks amaningi, hayi akula.
Manje ngikubona kwakho ubona ungani bengafake bemaningi kungaba ngcono yini emgwaqweni la?
Ukuthi kungathi intulutho khona lokho, hayi indaba zokungasevisi izimota nxa mboni.
Ye, manje ubona ungani nxa kungaseviswa imota, njengoba sisizwa kuthiwa zona vele seziziningi kakhulu emgwaqweni lapha, kungaba ngcono yini?
Azona zimengi plus yabona laba abantu vele nje bathi sepho ngutenga ngizimota lomuntu layo le license yakhe omunye la engiyela omunye ahamba wathenga license. Enxela kungani kungabe kuyikho futhi lapho kunyongani kungabe kubangila futhi ama accidents sebengana abamaningi kakhulu emgwaqweni.
Yes, asizwe kuthiwa khona kwezinye indawo uzathola umuntu yabe bhake imota ikakhulu la kuthiwa ngama truck la omunye abe sebuya echayelele ngemuva. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kulungisiswe lolu daba?
I think into eqhakathekile njengalawo ama truck lawa kutho ukuthi one ukungadrive ebusuku, two ukuthi nje umuntu nxa esefuna ukuphumula pake nje eceleni kwemgwaqo like ma labour laphana umuntu afuna phande lesigwaqo ayefakele eceleni ukuze lezi ezinye lezi zifuna ukuhamba ungahambi lanje ngemoto yabe ibhake emgwaqweni ebhizinisi.
Ye, kodwa wena manje njengomuntu ongabe efuna ukuya ekhaya ngesikhathi lesi ungahamba yini kumbe uyazumelele isikhathi sekhefu leli sedlule?
Ngiyamelela ikhefu leli lidlule.
Hallo ke ngunkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele umnyaka omutsha ngenjabulo ziveza imibono ehlukeneyo ngezikukhangelele ngomnyaka wonalo esiwusungula lamhla oka-2019 zilethemba ukuba uzoletha inguquko elizweni lasempilweni zazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje koBulawayo lapho abantu bethakazelela ilanga lomnyaka omutsha kaZibandlela 2019 bethi kuhle bangene umnyaka omutsha kuhle ngakho ke bayambonga umdali ngokubabonisa elalamhlanje ilanga. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi umnyaka lo abawuqalileyo uzabe ulukhuni kukho konke.
U-2019 sikhangelele ukuthi kuzaba lokunzima makakhulu ngenxa yokuthi uma sikhangela omkhathini lapha izulu kukhanya kalikho. Uma sesikhangela ke indlala ezoba khona lokungatholakali kwezinto esekusikubona kunalo mnyaka kutshengisa ukuthi 2019 yena ke uzaba wesi. Sibona abantu mpela bengena ezitaladeni kusuba nzima uma kuyukuthi uhulumende kasabambanga zaqina u-2019 kukhanya kuzaba umnyaka onzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Agnes Kayanda uvumelane loSithole ethi umnyaka omutsha uzaba nzima ukudlula odluleyo njalo lolu dubo luqale ngomnyaka odlule ngemva kokhetho.
Lo nyaka uzima kakhulu ngoba nawuhle waqalela ngo-2018 khona abo kwamasekwe siqeda nje ukuvota izithembiso sasizibonanga kuzaba nzima nzima ngoba ibhondi konke lokhu kungakavotwa belingani linganeno okwalezi nsuku akudliwa ngoba na ibhondi ungazube lalo uyathengani ngaso kule 50 bond note awuboni lutho uthenga into egcwala isandla esisuku kuzabazima u-2019 nxa bengasathatha nginyathela ngaso.
Unkosikazi Alice Shanyenzu ukhale ngokuthi bafuna odokotela ezibhedlela, amafutha ezimota, imisebenzi lemali ibe khona.
Sikhale ngokuthi sifuna odokotela bebe khona esibhedlela, lefiweli ibe khona, lemisebenzi lemali ibe khona, singadubeki ngemali, imali sifuna ukuthi sibe layo.
Unkosikazi Lydia Sibanda uchaze ukuba ungene umnyaka omutsha ngentokozo njalo konke kuye kuhle.
Mina ngiyabonga inkosi umnyaka lo ka-2019 ngingene kuhle. Okwami ngombono wami la okwami ngiwenzayo angiboni ukuthi kungabe kule nto engikhubazayo ngisingazi sesiya ku-2019. Ngiyabonga.
Osakhulayo wakoBulawayo uKhuzanayi Siringwane uthi uyajabula ngoba ungene umnyaka omutsha engophilayo njalo esenkonzweni elindele umnyaka omutsha.
U-2019 ngingene ngile ntokozo kakhulu njalo ngibese church ku crossover ngaba nenjabulo lokujabula kakhulu nabazalwane kodwa ngendlela engibona ngayo ngibona ingani umnyaka ka 2019 uzaba umnyaka umuhle kakhulu ozaletha injabulo kumaZimbabwe wonke.
Isimo somnotho ngomnyaka odluleyo besimi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla kanye lokuswelakala kwemisebenzi abantu bengena lazo lezi ndubo ngalomnyaka omutsha ka-2019. Kodwa kulabanye abathi laloba bebhekane lenhlupho zonke lezi banethemba ukuthi uSomandla uzongenela kukho konke okwenzakalayo elizweni lasempilweni zabo isimo siguquke. Bona bathi abakuqakathekisayo isipho sempilo ukuthi umdali ubenzele umusa omkhulu ngokubabonisa leli langa lanamhlanje lalumnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi umnyaka lo esiwusungulayo lamhlanje uza kuba lukhuni kwezomnotho nxa uhulumende engalethanga inguquko emqoka njengoba intengo yempahla ilokhu iqonga amafutha ezimota awokuhambisa kanye lemali kusilela njalo labodokotela bekhalale umsebenzi. Intatheli zindaba yethu sithandekile Mhlanga usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bolisani Ncube uthi imbangela yalolu hlupho yikwehluleka kukahulumende.
Umthuli engakangeni ukuba nguminister of finance wakubeka kwabasobala ukuthi ukuqala kumele ibond note ihambe. I can quote him, he said, "The bond note is bad money. Bad money chases away good money." Akula ngendlela bangazama yonke into abayizamayo, as long as ibond lingaphumanga akuna nto abangayenza. Okumele bakwenze bayakwazi, abakwenzi. Okutshengisa ukuthi nxa ume ukhangele ugcina lawe unanzela ukuthi kukhona abakutholayo ngayo ibond leyo.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ephakathi kwemihlangano yokuqoqa ukuthi zonke izisebenzi zitshengisele uthi uhulumende ulawo amaqhinga.
Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe, ama-taxes abhadalayo lapha ke amaningi. Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uchatha ngomunwe nje.
Amazwi akhe agcizelelwa ngusenator Gideon Shoko owakobulawayo okubandlale MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle kulelo bandla.
Ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe is open for business. Wathi seze njalo wagijima wahamba eChina, kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga, amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto nxa esithi nguye uhulumende.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-trade and commerce umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi kufanele amankampani azidingele imali yakwamanye amazwe.
Okunye sithame ngizakutela iqiniso, akusimlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhangela ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakhampani kawafuyile ukubuya kuhulumende, bana ama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Asizweni njalo ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Bulisani Ncube ukuthi ubona umnyaka lo oka 2019 uza kuba njani kwezomnotho.
Nxa indlela yona le abenza ngayo kusukela mhla ka 1 October kusiya ku budget kaMthuli uzofika lamhla kuyiyo abazimisele ukuthi ilizwe bazali rana ngayo ngo-2019 hayi kasikaqalisi esingakutsho nje ukuthi ngasilindeleni insuku ezimbi ezizayo kumele bakhiphe i-bond not ingabi khona vele kungakhulunywa ngayo okwesibili ama-US dollar benze okufana kanye xathu lamazwe angomakhelwane wethu ko-South Africa, Zambia, Botswana, Mozambique wonke ama-US dollars abo bawagcinile bawasebenzisa ukuthenga ngawo kwamanye amazwe hayi kumele sigobise amakhanda uma nguze bafake imfila ngaphansi kwemlenze bavume ukuthi babe under i-authority ye-South African Reserve Bank isebenzise i-rand ekuthengeni phakathi kwelizwe i-US dollar ibe yiyo ezathi isetshenziswe ukuthenga ngaphandle kwelizwe ilizwe esithengiselana lalo kakhulu yi-South Africa so ukuthi sizingenele sigoqa umsila sibancenge sijoyinde ne-i-rand monetary union ukuthi lanxa linelisemazweni bawuthumela ugogo imali ekhaya izabuyizobuyithumela ngamadola but amadola azafika angene esikhwameni selizwe lowo muntu abesenikwa imali elinganayo ingamarandi yikho kwenzakala eBotswana yikho kwenzakala eZambia yikho kwenzakala eMozambique yikho kwenzakala eSouth Africa umuntu ungayithumela imali eSouth Africa uyabeyithumele ingama-US dollar kodwa ngayifika eSouth Africa ufike ayiniwe ingamarandi
embikweni wakhe wokunanza umnyaka omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bebekezele ngoba umnyaka isingena ku uza kubangcono. Ngimele iStudio 7 ngikhona apha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Yebo, mthoka komuhle. Nangu 2019 usefikile. Happy New Year. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Lapho sixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019. Njalo lokuza kwenzakala lo nyaka kwezombusazwe kanye lezomnotho. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kuWhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni ngo-8 PM.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende welemelika kungene kulanga lesithumi lanye ekusungulweni komnyaka ka-2019 lapho umongameli Donald Trump elokhu edonselana lamalunga edale lephalamende ethi akasoze asayine ibhajethi engelamali ayifunayo eyokwakha umduli emngceleni lele-Mexico okuvimba abangena elizweni okungekho emthethweni. Kulimale abantu abathobamene mbili edolobheni le-Tokyo kwele-Japan ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova watshayelela imota yakhe egxoba abantu abakade bezijabulela behlangabeza umnyaka omutsha. Lokhu kwenzakale ngemva kwemizuzu kwehlukene iminyaka emibili kugcitshwa u-2018 kungenwa ku-2019 kumgwaqo uTakashita Street esiqintini seHarajuku esaziwa ngomgceco. Kunabanye abathi akulalutho oluza kuguquka ngomnyaka ozayo. Akesizwe bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kupage yethu eVOA Ndebele.
Ye ngizokuthoka icingo lapha sithi lo Gabriel Moyo. Oh Moyo kunjani?
Siyaphila uDr. Ndiyanani.
Usiphila kakhulu kunjani lapha khona?
Hayi khona ukuthi ama 1-1.
Ukuphi kona?
Isemowani esigabeni seGwanda esigabeni seMowani
kunjani ekhaya khona ngapho kukithi phela duzane lakithi
Okay. Hayi lapha kuwomile mdala la kuzima.
Yee madoda, kuzima kakhulu.
Kuzima kakhulu indawo engela makhokho, indawo engela sinkwa. Indawo engela lutho.
Ubona njani umnyaka obuyayo manje?
Ah, lo mnyaka obuyayo ntembu uzaba nzima kakhulu. Ngaphandle nqabe ngaxoxisana nje labanye ukuthi kundweni babonisani ngaphandle kwalokho akulanto ezenzakala la.
Ye madoda, so ubona zani kodwa abakumele bexoxisane ngozibani labo bani?
Bembona ngazani undoda nalo onguye sithethewe kwakhathesi. Ngaye ngahlala phansi nje lamaye ama-stakeholders anjeyabo ZCTU. Laba mabandla aphikisayo nje wonke nje bahlale phansi babonisane kuthi laba abezomnotho bebone ngazali silotenta ibithi lo Simba Makoni laba bantu ngazali balezomnotho bengayisaba ukuthi beba ma-opposition besenzela nje ukunceda nje abantu nje kuphela mbona ingani kungaba ngcono kakhulu.
Ye kodwa ngazi ukhangela sibili wena ufisa ukuthi ngayi Zimbabwe kwenziwani ukuze ukuthi phela kulunge kumele lizilungisele phela akunjalo baba?
Khona kumele sizilungisele kumele sizilungisele thina abantu beZimbabwe kodwa-ke ukuzilungisela kwakhona uyakwazi ukuthi engxenye laliyamhlaka walogast ingavuka liyala ucike la usuba ngomnye ophakathi wayo abantu abasela kuqhitiso layo le
babona nikwenzakani
baboni kanti kungayenzakala lokuya.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke bingelela abantu khonapho ke ofisi kubabingelela ba
sisi kubingelela abantu abami abase-South Africa umgcini moyo lo Brightness moyo lo-Lauren moyo lo-Gillian moyo ngizobingelela umna wami osegweru u-Amon moyo izobikelela omunye osebenzise UBH Mokha nemuli yakhe izobikelela abanye ngilabo lapha kathesi abantu abatitalenti umninehle lo Andile lo nkosikazi wami uManube.
Hawu boni-ke uthi ayakwazivela sibili bafisele phela bafisela khona ngomnyaka ozayo bawo
bafisela kakhulu ukuthi ngomnyaka ozayo asiphile sibone ukuthi kwenzakalani.
Aha.
Noma kunzima nje sizama ukubona ukuthi kungaba njani.
Ye kunjalo ke kakhulu mfowethu. So ke lawo sikufisela phela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lenguquko.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu bantu bakithi.
Ye ungakhohlwa ukusigolela amacimbi phela. Sino Jason Moyo ecingweni, baba Moyo kunjani?
Maphosa.
Oh sorry, Jason Maphosa. Kunjani Maphosa?
Ngiyaphila kakhulu, kunjani?
Hayi mphile kakhulu. Akutsho ukuthi umnyaka ozayo ubona njani?
Hayi ngiyabona ngathi uyakwenzayo kuzofana as long sakhethe ngabantu abanamakhanda aqinileyo njengalaba basikhetheyo. Sekungenzeka ukuthi kube wefu ngoba ngeke batshintshe bayaqhubeka ngendlela kade beqhuba ngayo.
Manje kulungiswa njani baba?
Sesiyabona nje baba.
Kulungiswa njani?
Kulungiswa ukuthi ma abantu basekhaya bengakwazi ukuthi iZimbabwe akuyona ekabani. IZimbabwe ngezizalwa zonke zeZimbabwe. IZimbabwe ngeyabantu bonke. IZimbabwe ngeyamaZimbabweans. Siba naleyo mentality kungaba right. Hayi ukuthi iZimbabwe ngeZANU PF. IZANU PF isakwazi ukuthi iyona e-owner iZimbabwe. So hlala sisenkingeni kuhlala kunjeka lokhu kuyikho khona.
Kodwa kungaguquka yini?
Kuguquke kunzima because kuthi kumgabe kwabuyela abantu kade befana nomgabe kade besebenza naye. Basitabhoni labo bantu bakwazi ukuthi iZimbabwe ngeyabo banendlela abayirana ngayo ezibarana amakhaya abo. So as for me angiboni ukuthi yile ngatshintsha.
Hayi ke bingelela ofisi ubabingelela baba.
Hayi ngibingelele ngikale mfiselela umnyaka omusha ngibingelele abantu basekhaya kogodayo omnyama ngibingelela abazali bami oyoni nabo bonke nje inhlobo nje bafise umnyaka omusha omuhle.
Na ubone-ke mfowethu siyabonga kakhulu ungathinelwa kusasa.
Alabo ke ngabanye abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxene eselethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Siqhubekeke ngembiko yabanye abalaleli bethu abayithumele nge-WhatsApp osisungula ke umnyaka wonalo oka-2019.
Salubonani basakazi, mina igama ngikanye somoya ngokuhlala ngise-Johannesburg. Ngisakhona lapha empilo bengifisa ukufisela bonke abantu baseZimbabwe umnyaka omuhle ongathi kungalunga nathi sikwazi ukubuyela ekhaya siphile ekhaya la imuli zethu ubuhlungu ukuthi sihlale singabantu abadla komakhelwane kanti nathi sinelizwe libusisiweyo ngezomnotho eziphuma phansi lezilinywayo. Abantu bakithi abazame ukukhipha ingqondo le-politics yezanu le-MTC behlangane njengabantu beZimbabwe bekha ilizwe njengabomakhelwane lathi siye phambili. Sesingaze sisulwe ngabomakhelwane omozambico o-South Africa o-Namibia eceleni kwethu khonapha nathi sifundile kangaka sisaziwa njengabantu abafundileyo. Hhayi ngamafitshane ngilifisele okuhle bantu bakithi.
Yebo, 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 yebo. Basakazi ku Studio 7. Isithi nyaka omutsha kini lonke basakazi ku Studio 7. Ngilifisela umnyaka omutsha omuhle olithukela. Hambile ngomsebenzi wenu. Sizala lathi silixhasa. Ngingilele njalo lesihloko labangani kumagumba amane wonke womhlaba. Umnyaka ozawo ngangibona ukuthi kungaba lolutho oluhle ngaphandle kokubana siyikhuleke inkosi Jesu Kristo ibe yiyona isikhokhelelayo kukho konke ngoba hayi ukhulumende weZimbabwe hayi kayigcina intandane. Ngisithi sisekeleni lani ngokusithumezela izindaba ezilohlonzi eziphuma kini basakazi beStudio 7 ngoba izindaba ezimqotho. Ngilela njalo bonke nje abangaziyo abasemazweni ngisithi nyakomutsha kini lonke mhlobo zami. Mina igama lami ngingukhawude Ncube ngisedaluka wadi kugandangula village. Ngiyabonga.
Lebizo lami nguPrince Ncube adabuka ekhezi esigabeni sakomhlupho okundulubhidi. Ngibingelela bonke izihlobo zami ezisekhaya ngesithi azibe lomnyaka omutsha ka-2019 zibe yonke into zazizifiso zaziba zifisayo zibe yimpumelelo kube lomehluko ongcono kulo ka-2018 lo esiphuma kuye. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Labo ke ngabanye abalaleli abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp. Uhlelo lwethu ngengoma yokholo, ingoma imnandi kakhulu, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso imela udokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bathi amalunga awo asoze abuyele emsebenzini zize zilungisiswe inhlupho zabo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Igama nguChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.